Iningi lezimuli zemaphandleni zibikwa zingaqhakathekisi ukubeka isikhathi sokuxoxisana lamantombazana ngodaba lokuthomba okudala ukuthi bengehlelwa yokuba sesikhathini bagcine besebenzisa yiloba yini okulakho ukuphazamisa impilakahle yabo. Usikomishi waseGwanda uMnumzana Thulani Moyo upha umbono wakhe ngodaba lokuthomba.
Isubjekthi ebingani isihlalele kakhulu, isubjekthi abalutshwana abanelisa ukukhuluma ngayo. Ngakho ngithanda ukubonga ama-organizations wonke aphathekileyo namhlanje lapha ukubana bateke umhlangano omkhulu ofana lowa namhlanje, sicacisane sikubeke egcekeni ukubana umntwana onkazana uyathomba.
Uthi njalo kuyadinga ukuthi obaba labo baphatheke kunhlelo zokuhlanzeka kwabantu babo lapho besesikhathini ukuze kusiyafika umnyaka ka-2030 uzula kuthathe njengengxenye yempilo.
Sinomlando sonke singabakhokheli kubana sichase umntwana oyinkazana ngesikhathi lathi kasisali emuva ngomntwana oyinkazana, sithi umntwana oyinkazana kachashwe kadonswe angasali emuva abe esesimangeni esingcono kusiyafika u-2030.
Lawa mazwi agcizelelwe unkosazana Simelwe Inkosi Swindi olilunga leGwanda Rural District Council.
Kukhathalekile ukuthi ungumalume kumbe ubani, uyakhuluma laye umntwana umbonise ukuthi kumele kwenziweni and menstrual hygiene siyithathe njengemvelo. Anything eyenzakala emntaneni oyinkazana kumbe emntwini ongumama ehambisana nokuthomba asikunanzeleleni, simake sure ukuthi bayathola indingeko zabo.
Unkosikazi Nicola Spanda, umqoqo wenhlelo zeZimbabwe Health Interventions ZHI, uthi abesilisa sekumele baphatheke empilweni zabesifazane.
Kuzathini ukuthi umntwana ukhuliswa ngumalume kumbe ngubaba engenye umama kakho? Ubaba kumele abe kwazi umntwana uyahamba esikhathini, akwanisi ukuthi amthengele amaphedi anti epa. Ikhangelele ukuthi sinanzelele ukuthomba njengemvelo, njengento ekhona.
Unkosazana Kutsayi Mpofu eDreams uthi ukwehluleka kwabazali ukuthengela abantu babo indingeko zokuya esikhathini kubafaka engozini.
Kunazelela ukuthi nxa ukuthi umntwana uyaziswela lezo ndingeko uyamphusha ukuthi awele engozini, engozini yokudlwenula, engozini yokubamba umkhuhlane we-HIV. Angitsho uzatshayisana lejaha elizamnika imali yokuthi ayithenga amaphethi ngoba umama uthi yena kalabo. Umuntu yakwazi ukuthi ngoba semnika idola yephakethi yamaphedi abona ngani selelungelo lokuthi azenzele umathanda.
Lanxa iningi lamantombazana lisehluleka ukuthola okudingakalayo nxa besesikhathini, inhlanganiso ezizimeleyo ziyabaphathisa, kuthi unkosikazi Buhle Benkosi Moyo oyisiphathamandla sogatsha lukahulumende olubona ngeziphathelane labesifazane.
Kuthole okulinganayo, omnye umntwana uzabuya lelembu lakhe, kuthole ilembu selitshintshiwe selibonakala ukuthi nantiyana ilembu lihlezi lapha, alumelanga siyeke leyo mntwana. Siyabonga ukuthi kuleyo uhlelo ezikhona ama-organizations esilayo njengabe-ZHI bayasincedisa kakhulu, especially lapha eya-16 engikhona bayasincedisa sibili kwi-program yabo ngamankazana. Siyabona ama-facilities amaningi ekhetha for amantombazana entweni ezinjalo.
Umkhankaso lonyaka we-Menstrual Hygiene Day ugotshwe phansi kwesihloko esithi Making Menstruation a Normal Fact of Life by 2030 uthi uZulu kumele ananzelele ukuthomba njengemvelo yempilo kusefika ku-2030. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemapate eGwanda South, ngingu-Albert Ncube.